abantu kulilungelo labo ukudemonstrate into abayibona ingafanelanga noma into abayibona ingahambisani lezifuno zabo. So into esiyabe siyala into yokuthi mhlambe kube le violence, i-violence into esiyalayo, kodwa ke ukuthi abantu behambe laphana bayetoyitoya batshengisele ukungasuthiseki ngendlela i-pick and pay esebenza ngakhona noma i-operator ngayo, mbone ngathi abantu bavumelekile, kuyavuma njalo la ku-constitution kukhona ukuthi abantu nqa ama-grievances abo engahambi bayavunyelwa ukuthi bayekwenza njengoba bekwenza. Kuzisa umhlungu kakhulu babonkomo ukuthi abantwana abaningi abakhona laphana abakhona koBulawayo bahlezi abasebenzi. So nxa bekhona behlezi bengasebenzi, abanye baphethe ama degree, abanye baphethe ama diploma behleli khona phana koBulawayo, kuba lusizi ukuthi ubuze ubona kusayathathwa abantu from kwezinye izigaba bezolethwa laphana. Ngokwenzakala ngaleyo ndlela kuzakwenza ukuthi abantu bahluthukele izinhliziyo, njalo abantu babone ingathi sekusuba lalokho esibiza ngesikhiwa sithi tribalism. So kukanti mhlambe noma laleyo tribalism ingekho, kodwa nxa kusenzakala ngaleyo ndlela kusuke kudlondlobalise ibala lena elithi tribalism, sekusuka lomkhandlo omkhulu osusuba khona phakathi kwabantu besindebeleni labantu besesishoneni.
Sesiside isikhathi abantu abaningi emathebeleleni bekhala ngokuthi imisebenzi emilutshwana ekhona iphiwa abantu abavela phandle kwalesi sigaba. Uhulumende na ukhanya engelandaba lakho lokho, kumele aluphathe njani lolu daba?
Udaba lolu babunkomo kudala lusiba ngameva enyaweni zabantu abaningi ikakhulu emathoyiland. Abantu behamba beqhula inhliziyo, beqhula indlela abaphathwa ngakhona ngokuthi abantu besishoneni bakhanya besiba layena le nto ukuthi nxa besiza bezosebenza ezindaweni zasemathoyiland, lokho esikubiza ngesikhiwa sithi service delivery, babuya bezosinceda abantu bemathoyiland, kodwa ngokunjalo babe bengafuni ukuthi bakhulume indimi ezitholakala kulezo ndawo. Indimi noma kuyabe ukuthi noma isikhalanga noma isindebele noma isitonga, abafuni ukuthi basikhulume bona, bafuna ukuthi babuye bekhulume isishona kuphela, bengafuna ukuthi bakhulume lezo ndimi ezikhona. Kukanti nxa kuukuthi abantu nxa befuna ukuthi babuye bezosebenza kwezinye indawo, abahambe bayekhuluma ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo, kwenza ukuthi ukutshengisela ukuthi bayahlonipha indawo leyo abahleli kiyo. Kodwa bona babuya bele nto ekuthiwa yi-superiority, abafuna ukuthi bazithathe bazifakele noma bazitshele ukuthi bona ulimi lwabo abasoze balutshintshe bazahlala bekhuluma lona. So nxa bengafuna ukuthi ulimi kufanele ukuthi behambe besebenzela endaweni lapho okukhulunywa lezo ndimi lezo abayenesi bazikhulume. Ngoba i-service delivery ufanele ukuthi nxa usenza, uma usenza i-customer service, kube yindlela yokuthi uphatha kahle abantu abahleli kule ndawo. Kodwa abantu nxa bengaphathekanga kuhle ngeke kuze kuhambe ngendlela eqondileyo. Nxa uthi uyakhangela abantu indlela abakhalaza ngakhona emabhoda, uthole umuntu osebenza ukuthanyela ebhoda kuzahamba kuyedingwa umuntu ozakuye vela eHarare khona ngale, umuntu ezothanyela ibhoda esePlumtree, umuntu ezothanyela ibhoda esemathewe. Ubusuzibuza ukuthi nxa ukuthi kuyabe kunjalo umuntu nxa ezathathwa esuka khona ngale, kuswelakela yini abantwana lezo zigodi abangasebenza noma abengenza leyo msebenzi? Eminye imisebenzi engadingila qualification eyangapi? Abantwana abanye bahlezi kulezo zigaba noma kusebhinga, bahlezi ebhinga laphana bengasebenzi balama degree, kodwa besehluleka lokuthi bengavunyelwa ukuthi bayeqhatshwa, kodwa kube sekusiyaqhatshwana ngento leyo ukuthi kuthiwa lo ngumntaka malume, lo ngumzukulu.
Khona kahle kahle ukuze kungabi lokukhangelana ngemihlobo eZimbabwe, kumele kwenziweni
ukuthi le nto leyi igwemeke ngendlela ukuthi kungagcini sekusiba lokucwasana ngokobuhlobo? Mina ngowami umbono ngibona ngathi into eqakathekileyo ngokuthi yena le ngeke ngayitsho ngathi okokuqala uqakathekile ukuthi abantu nxa besiyasebenza endaweni abayasebenza kizo, noma ngumuntu wesindebele nxa efuna ukuthi asebenze emashonaleni, akayekhuluma isishona khona ngalo. Nxa ukuthi umuntu wesishoneni nxa efuna ukuzosebenza endaweni yasemathebeleni, akabuye ezokhuluma ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo. Kodwa-ke nxa ukuthi lokho kusatshengisela konkwalo ukuthi kulomunye ofuna ukuthi olwakho ulimi luzwa kale, yiko kuzagcina kusenza ukuthi kuvuthe amalanga bomlilo, ngoba kebe sekuhlanganyela izinto eziningi. Sekuhlanganyela ukuthi into yokuqala abantu abaqhatshwa kuleyo ndawo, okwesibili sekuhlanganyela ukuthi abantu babuya bezokhuluma indimi abantu abahlala kuleyo ndawo abangazwayo. So lokhela kwenza sobala ukuthi abantu bahluthukelwe izinhliziyo ngenxa yokuthi abaphathekanga kahle ngendlela ezimbili zonke. So ngibona ngathi lokhela yiko kungenza ukuthi izinto zingahambi ngendlela eqondileyo. Njalo okunye kuyafuna ukuthi uhulumende izinto zena lezi singazithatha kancane, kodwa nxa ngokuzithatha kancane, kodwa njengoba sibona kulokho kuqhubekela phambili kanje, abantu bazoba lokho bekhuluma ngendaba yokuthi i-devolution of power. I-devolution of power yacelwa kudala ukuthi nxa akuvunyelwe kube le-devolution of power, but yabhalwa ku-constitution but yangafuna uku-implementwa. So into leyana abantu basayihlongoza ukuthi i-devolution of power akutsho ukuthi nxa kufakwa i-devolution of power sekusitsho ukuthi abantu sebezaxoshwa noma emandebeleni noma sebezaxoshwa emashonaleni, kodwa kuyabe kusenzelwa ukuthi kufakwe izinto ngendlela eqondileyo. Njalo iko kuza kwenza ukuthi abantu bahloniphane ngendlela eyo eqondileyo. So ngibona ngathi aba implement into abayivumayo ukuthi bayivuma ukuthi yenziwe bayibhala phansi ku constitution. Into ye devolution of power ngibona ngathi yiyo into engenza ukuthi lento le esiyibonayo isenzakala kanje ingaphindi yenzakala njalo. Ngoba asifuni ukuthi sibone sokugcina sokuba le violence ngendaba zokuthi abantu baqhatshwa ngendlela eqondileyo.